sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuNcwabakazi 2023 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I'm going to talk about the recommendations.
Abalwele amalungelo oluntu besithi kumele kubunje umthetho okwenqabela ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Yiko kungayishiwa Zimbabwe Day but International Day. Abantu bayatshontshwa ecashi. Silabantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli. Abanjengabo Ifan Duwe owayekuzipra. Silabo Edson Sithole abatshontshwayo.
Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba olweviki edluleyo lwaba lokuqilibezela. Ibhili ibutho leGabon Central Africa lithi selihluthunele umongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho lusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona. Belungakhululekanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Inhlanganiso yamagqwetha lwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wekwenqabela ukuthunjwa kwabantu kweZimbabwe. Ithi ukuzwisa ubuhlungu ukuba kusanda kuthunjwa ilunga lebandla eliphikisayo elitshaywe kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi basebenza lohulumente ngesikhathi kunanzwa usuku lokuvikela lokhu olo-International Day of the Victims of the Enforced Disappearances. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Inhlanganiso le ithi ukuthunjwa kwamnumzana Nelson Mugwena owebandla le-Citizens Coalition for Change otholakale elimele egangeni eMashonaland West ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho olukhulu kuveza ukuba eleZimbabwe kalilamithetho ehambelana lokunqabela ukuthunjwa kwabantu. Ithi abanye abathunjwa ngendlela efanayo bagoqela u-Itai Zamara, uPatrick Nabanyana, uPaul Zuze labanye. Iphinde njalo yathi kulemibiko eyavezwa inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations ethi kulabantu abafika phose amachumi amahlanu 49 abathunjwa batshaywa kakubi kweleZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi ngamanga ukuthi kusanda kuthunjwa ilunga le-CCC.
I am not aware. I need amabizo so that I can check. But I also want to start listening to ukuthi kumele bakaphele because abantu esibabonayo bekhuluma amanga. So ngicela lini kamabizo so that ngikhulume lamapholisa.
Kusenjalo abenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association bamanyane labenhlanganiso eibhethu likaZulu emkhosini wokunanza usuku lokuthunjwa lokunyamalaliswa kwabantu ele International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Lolu luhlupho abathi lokhe luqhubekela phambili eZimbabwe. Usenator Tholakele Khumalo uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bayanyamalala loba ilizwe lathola uzibuse. Uthi umnewabo Undebele wanyamalala ilizwe selithole uzibuse.
angisakhulumi ngalabo ababezobo angikhulumanga ngabo abezobathatha e-PMD ngoba babebuya baze bathatha abantu abazali bakho bakufuna bebabulala endleleni bengafikanga ebazalini but bebabuyile e-PMD ukuze abathatha.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sidumo Bhebhe ubehlengezela inyembezi emkhosini lo esithi unezihlobo ezathunjwayo.
Ngilabo malume abangu-2 uRoger Mpofu noMoses Mpofu udisappear. Bathathwa ebusuku, bathathwa abantu ababegqoke uniform yesibondo.
Umkhokheli wenhlanganiso yabafundi eZimbabwe National Students Union uBeno Ncube uthi inengi lilamanxeba okunyamalalelwa izihlobo zabo.
As a community from Matabele, we are a post-traumatic disorder. Sonke as a whole, and there hasn't been anything that has been done to fix that.
Umabhalane webhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende nguye owenza konke lokhu.
Yikho kungayishiwa Zimbabwe Day but kuyi-International Day. Abantu bayatshontshwa ecatshi. Labantu abatshontshwayo ngezikhathi kulelwa ilizwe leli abanjengabo Ifan Duke owaye kuZipra labo Edson Sithole abatshontshwayo ngohulumende wamabhulu. Labantu abaningi abatshontshiweyo ngohulumende wabantu abamnyama.
Okumandla lezanu PF olilunga le-Central Committee umnumzana Joseph Chuma uthi abakusekeli ukuthunjwa kwabantu.
No, into vele engenamuntu ongayikhwabithi yona lezi ngoba ihlukumeza ilungelo lomuntu. So ibadlelethu alivumeli kona ukuthi abantu kumele bethumbana besezinto ezinjalo labanye futhi abachona besenza okudlala nokuntu izigeji lokhu besenza izinto ezinjalo so ezothi kona kugconwe nje abanye abantu. Kodwa ukuthunjwa lokuthumbana lokhu yinto vele engakhwabithekiyo njalo engafunakaliyo emphakathini.
Ibhethi likaZulu liphakathi kokuloba amagama abantu abanyamalala kwele Zimbabwe ngesikhathi kusabusa abamhlophe lamanje ilizwe selilozibuse. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla lesi-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi kwenziwe ukhetho olutsha eZimbabwe ngoba olwenziwe ngeviki edluleyo laba lokuqilibezela okwadala ukuba kunqobe ibandla lezanu PF. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi umkhankaso lo uzaqhutshwa phakathi kwamaviki amane alandelayo njalo uthi uZulu kumele aphatheke ngokugcweleyo. I-CCC ithi ukhetho olutsha lolu kumele lulawulwe inhlanganiso ye-SADC le-African Union. Amaqula enhlanganiso zombili ayeseZimbabwe ngesikhathi salolu khetho athi aluqhutshwanga ngemfanelo. Sixoxele lengcwethi ehlaziya ezombusazwe izimele umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi i-CCC kumele iqale ngokukhweza izikhalazo zayo emthethwandaba ingakathathi amanye amanyathelo.
Isekelo sombuso siyachasisa ukuthi nxa unenkinga ngodaba lokhetho kuyavunyelwa ukuthi uphume indaba yakho edaleni le-Global Electoral Court. Ungathi kwehlule sizaqondana-ke nedale eliphezulu i-Constitutional Court. So into yokuqala, so nxa bengaqali ukukhuluma uthi bathatha amanyathelo epolitika. Mina ngokubona kwami aqale nginyathulo elomthetho ngoba umthetho yovikela umthetho wokuthengisa inombolo zakho kompleta amaphepha akhona labafakazi okuthengisayo ukuthi waqilwa nxasebezie khona eniyangena-ke kumumo wombuso wekizwe.
Isikhuluma labanye abe-TCCC bathi bayadonda ukuya emthethwandaba ngoba bathi imthethwandaba isekela izanu kanti sebeke banqotshwa njalo lapho beze bephikise ukhetho ngo-2018.
Siyazi ukuthi ngalaxana i-nomination court yayise yona abancintisayo ama-candidates e-DC angibulawa ngabaphume ensibaneni uprofessor Washman Ncube labanye amagcwetha bahamba kudala i-high court yathi hhayi kabalisele ngakathesi sebengathi bayadonda yikho okufuna yikho nokuthi bahle babe engqondweni bazitshele ukuthi amadali la acompromise umfowethu mina ngithi mina kukhona esisekeleni sombuso ukuthi amadali adlulele wodwa yabahambe emadaleni ye kwehlula ngomnyaka lowana kodwa ilanga lalingalinye lilelanga lalo ilanga liyaqhuba litshona bengalandeli lokho okukhulunywa nje akuphongekuthuselwa nje kabangeni ngoba izanupif ifuna vele bengayo ebadaleni ngoba ukukhuluma ngokomumo kumele ukuthi sadek iza kuncedisa hhayi kabasize izabancedile iqiniso banqotshwa last time kodwa laba abalitshumi lambili ama-members of parliament bakhona kakhe yikho kabangeni edaleni bayindalele edaleni indaba yakhona.
Isibone izolo i-CCC isithi ifuna kwenziwe ukhetho olutsha olukhokhelwa yi-SADC le-African Union. Okuzinhlanganiso ezilamaqula ahlole ukhetho aphumele isinqumo sokuthi hayi ukhetho belungakhululekanga kaloqhutshwanga ngendlela efaneleyo. I-SADC le-AU singabona zithatha manyathelo bani kumbe manyathelo bani okumele ziwathathe?
Into khona phela ukuthi nxa kuthiwa khona akube lokhetho olunye olutsha sokuzamela ukuthi ama-conditions wonke lana akhulunywayo kuma-recommendation alungisise. Lokho kuyathatha isikhathi into yokuqala. Yesibili, angikhona ukuthi i-SADC le-EU balamandla okuthi bathi khona akwenze olunye ukhetho. Ye, ingaba khona i-diplomacy engakhuluma ngakho nje ungazi i-SADC iya-advance ukuthi ku-ZANU-PF yaxoxa izimbabwe ku-SADC xa lingenze ngama-election olunye ukhetho kumbe akusuze si-recognize ukuthi ngu-president ngawenzanga olunye ukhetho atshela fana basinceda ngo-2009 2008 i-GNU.
Lo mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ehlaziya ezombusazwe ezimele njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo we-Studio 7. Ibutho le-Gabon e-Central Africa lithi selihluthunele umongameli Ali Bongo walelo lizwe umbuso ngoba lisithi ukhetho olusanda ukuqhutshwa lapho anqobe khona belungakhululekanga njalo uhulumende wakhe kahloniphi ilungelo loluntu. Ibutho leli lethule umbiko lo kumabonakude walelo lizwe lisithi selivalele umongameli Bongo endlini. Ube sebuse okweminyaka elitshumi lane njalo wathatha umbuso kuyise u-Omar Bongo owayesekhokhele eleGabon okweminyaka engamatshumi amane lambili. Kubikwa kuzwakale ukukhala kwemibhobho esigodlweni salelo lizwe ese-Breville njalo abantu babikwa begcwale ezitaladini bethabele ukususwa kukamongameli Bongo embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe ezimeleyo umnumzana Bernard Ndlovu.
Okungayisikho into enhle yabifunwa ngabantu, abantu bafuna ukuthi kube lokukhululeka ukuthi bakhethe into abayifunayo. Esikhathini esiningi sometimes kuyenze ukuthi abantu bakhethe umuntu ongayisuye, but yisifundo sabo njalo lilungelo labo. Kodwa-ke kufuze sikuzwisise futhi ukuthi kulalolu hlangothi lokuthi kubuse Afrika kungani kuyala. Asikabi lali lizwe phela ukuthiwa nantiyana selibambile linto, abantu bayaphumelela, abantu balokujabula kulokuhlonitshwa kwelungelo lomuntu. Ububi lo bese sibubona lobo bamasotsha songani sokusibuyisela futhi emuva, sesingani sesibuyela empini. Impi yakhona isisenziwa kudliwa labakhokheli bakithi.
Singathini ngokwenzakala eGabon nxa sikuqathanisa lesimo esiseZimbabwe okwamanje kulokuphikisana ngempumela yokhetho langesikhathi esedluleyo kukhitshwa umongameli Mugabe embusweni?
Into engayizixoxwa le ukuthiwa isilwane singadla umuntu, sesivele sajwayela igazi lomuntu, sesiyahlala sihlupha abantu sifuna ukubadla. Khonokuyani okwenziwa eZimbabwe akuzange kube kuhle noma nje kwaphiwe elinye igama, kodwa kwaba yekungenela kwebutho. Ngoba amakhulu wonke vele ayenzakala njalo ukuthi kuyathathwa i-radio ithathwe yilaba abayenza ikhu njengoba nje eGabon bekwenzile. Ikakhulu laba abafuna ukuthi kube le nguquko sebeyahlala bekhangelela ukuthi sesingakwenza futhi yini. Kuyenza ukuthi abantu ababebefisa ukuthi balethe imali zabo bazovula amabhizimusi kwele-Afrika sebehlala besebesesaba ngoba besithi akuna kuhlaliseka. So ikubuyisela iAfrika emuva. Bengisise khona be uqathaniseni le ndaba yeZimbabwe. Abaningi bathi okwamanje vele sibuswa libutho. Sebeze bathi ngesilungu singaphansi kwe-military junta. Lihlangane lo mongameli Idi Mnangagwa. Okwenzakala ngesikhathi sika Moyi uMgabe ukuthi mboni ngani wasuka wakhohlwa yena uMoyi uMgabe ukuthi amandla eZimbabwe asemabuthweni uMgabe nawo kwakhe ukuze athatha amandla wathathile indaba ningi sithole kwakumele ukuthi amabutho atshelwe khona ukuthi kuyavumakala khonoko. Ukuthi kwenzakale kuncane ngoba ngithi udeputy umsekeli kamongameli nguye obekhokhele ibutho. So ngaphandle kuyikuthi sebecabene bona bobabili likwenze futhi ukuthi hayi wena la usuyenza into eyenziwa uMgabe into efana naleyo sesikukhupha emandleni sesifaka lo.
Kungani ukuhluthunwa kombuso kuvame kumazwe asenzekeni e-Afrika kule ningizimu yawo?
So kuye kwaba lokukhuluma ukuthi i-SADC for example sokuyiklabhu yabantu abavikelanayo. So angiboni ngani umuntu ugcine sesaba ukuthi kanti lapha ngaqala isikhulu izosupportwa njani. EZimbabwe umbono wami ukuthi bayithengisa kuhle kwabanye. Ilizwe leZimbabwe laselihluphile kakhulu. Bakhona bayithengise ukuthi hayi indaba le isihlupha njalo thina siyenzanga ikhula. UMgabe uzirizayinele yedwa nebevikelana ngoba lomunye kwazi ukuthi ngingasukelwana omunye la msasa mhlawumbe kube sebesukela mina. Of course ungabheka eSouth Africa mboni ngani kusese loku ukuvuleka kancane ukuthi abantu bakhuluma into abayifunayo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi kunaloko kuthiwa yi-white monopoly capital ebusa ngemali bagcina futhi labo sebethengiwe abantu bathunwa.
Lo ngumnumzana Bernard Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ezimeleyo, wabexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe ikakhulu angentshonalanga afana leMelika leBrithani ikhanya isesengozini yokutshabalala kulandela ukhetho oluqhutshwe ngeviki edluleyo olusolwa ngitsho labomanyano weSADC kanye lowe-African Union. Uhulumende weMelika yena wethule umbiko izolo esithi usekhulumisana lamazwe akhelane leZimbabwe ngalolu daba lokuthi kuyiwa phambili njani. IMelika ilezijeziso eyazethesa amalunga eZANU-PF phezu kokwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe efundisa ikolishini leVets kwele-South Africa uDr. Jethro Mpofu, yena othi sokungenzeka ukuthi amanye amazwe ase-Afrika lawo aqume ubudlelwano bawo leZimbabwe.
Sesingaqala-ke lapha ngalo loni leli bandla elibusayo eliyilo elikhokhele iZimbabwe kufika ekhethweni njalo eliyilo elithi lona linqobile okhethweni. Lona leli bandla-ke lomkhokheli walo u-Emmerson Mnangagwa alisoze ngabona liphinde likuthole ukuthembakala emhlabeni, lokho esingathi i-credibility le-legitimacy. Ngoba ngokokuqala ukuthi o-SADC labo-AU ikakhulu bathi ukhetho aluhambanga kuhle, ukhetho belulobumenemene lobungundengundo. Ngakho balahla ithuba eliningi kakhulu ukuthi balungise indaba yabo lomhlaba, indaba yabo le-Afrika. Lona-ke ilizwe leZimbabwe lapho selikhona seliyilizwe leliyana elingamazwe lawana ahlumezekile emphakathini emhlabeni. Okungamazwe okumele umhlaba uhlangane uwafize ukuthi aphume lapha angene khona.
Ngezinye indlela sithi iZimbabwe izaqhubeka ingadlelani kuhle lamanye amazwe, azaqhubeka eyifuqela katshana nje ikakhulu amazwe angentshonalanga.
Ngempela sesizabona lamanye awase-Afrika lawo egeza izandla esimeceleni ngenxa yokuthi abakwenzileyo kuyenyanyeka futhi-ke kungenamuntu othemba ukuthi bangakwenza ngalesi sikhathi. Bazokuba liqaqa sibili emhlabeni elingafunwa ngumuntu, omunye umuntu ongafuna ukuthi abonakale lalo ngoba liliqaqa.
Kodwa yiwaphi lawo mazwe ase-Afrika Dokotela Mpofu obona efuqela iZimbabwe katshana? Ngoba sibona amanye afana labo South Africa uBabu Ramaphosa osethumele amazwi senzela uMongameli Mnangagwa amhlophe, sibona eNamibia, oTanzania, yiwaphi owabona efuqela eZimbabwe kachana amazwe aseAfrika?
Ngawona lawo asebhala incwadi emkuquzela, emjabulela, ubuhlobo abusoze bufane. Bengabe besenzo okwabo kwediplomacy nje lokudlelwana, kodwa ubuhlobo economically and political abusoze buphinde bufane ngoba alikho ilizwe lomhlaba elingasebenza lelizwe elenza njengalokho esikubone kusenzakala. Ukuphikisa intando yabantu egcekeni emini ilanga libalele akuvumakalanga.
OMelika, oBhilithane labo European Union siyabona bebezama labo ngazo zonke indlela ukuthi bavuselele ubudlelwano leZimbabwe, bese belethe lezinye inhlelo obesokukudala bazicina. Kodwa njengoba sokunje, singabona bezichitha lezo nhlelo yini, kumbe sizabona beqhubeka ngazo kodwa bengadlelani ngokugcweleyo leZimbabwe?
Eziningi zakhona zingachitheka. Lezi ezingachithekanga azisoze zihambe ngendlela kade zizahamba ngayo, ngoba wonke umuntu sesebenza laleli lizwe lalo hulumende ngokuthikaza langamahloni. Azisoze kufane kabo.
Lo ngu-Dr. Jethro Mpofu, ingcwethi kwezombusazwe efundisa njalo ezombusazwe eQualitin Levis sikwele South Africa, obexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngomcimbi wokuthakazelela imisebenzi yenkosi uMzilikazi kaMachobana. Sixoxa lomnumzana Phithizela Ngcobo, omunye wabaqoqa umcimbi lo khonapha kwele Melika.
Umhlangano sizaba lawo lonyaka lapho eMelika ngokuthakazelela inkosi yamaNdebele, inkosi uMzilikazi. Abembali bathi inkosi uMzilikazi akhothama ngayena le inyanga ekaSeptember uMpandula. So ngakho ke lathi sihlanganela abanengi abantu bemaNdebeleni abasendaweni ezichiyetsheneyo ukuthi sikhumbule inkosi yona eyasungula isizwe sikaMthwakazi. Lonyaka sabe sisendaweni okuthiwa yiOklahoma lapha eMelika. Lapho sizabe sihlanganele khona sijabula labanye. Kumnyaka ophelelo 2022 besise Maryland duze lesigodlo seMelika iWashington DC. So yonke iminyaka nalesi sihlanganela sikubiza nje sithi ngesilungu King Mzilikazi Celebration, ukuze nje sibe labaningi abangazwisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo. Kanti ngesiNdebele sithi sijabulela inkosi yethu uMzilikazi, umsunguli wesizwe. Lokhu sikhangelela ukwenza iminyaka yonke ngayena le inyanga kaMpandula. Njalo siyabona ukuthi asithi sodwa lapha eMelika esikwenzayo, bakhona futhi abanye abakwenzayo endaweni ezitshiyeneyo le mazweni atshiyeneyo.
Kuqakatheke kanganani baba Ngcobo ukuthi lenze umhlangano nje?
Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbule inkosi umsunguli wesizwe samaNdebele. Uma betsho abemba ezembali bathi isizwe esingelampande asenelisi ukuma. Impande yokaMthwakazi, impande yamaNdebele isungulwe inkosi uMzilikazi. Siyabona njalo ukuthi sesihlala emazweni akhatshakhatshana sikude lekhaya. Abantwana bethu esibazalayo lesibakhulisayo lapha kwele Melika abazi lapha baphuma khona. Ngokuthakazelela inkosi yethu le, siyafundisa abantwana amasiko, sifundisa abantwana impilo yesiNdebeleni ukuthi ibinjani. Uyathola nje kudlalwa amalipho kulijwana, thole njalo kwethiwa inganekwana, into esingasazenzi malanga wonke lapha esesihlala khona. Kodwa sifuna ukuthi abantu bethu bekhule besazi ukuthi hayi, izolo abazali bethu labo khokho labo khulu bethu bebethi bengantambama uma sebeqedile ukwenza imisebenzi ade beyenza, bahlala ke kudlale imidlalo kulijwane, kudliwane ingqondo, ukhaliphisa umuntu. Yikho ke uqhathe ukuthi sigcine lelo siko lalapha emazweni esesikiwe.
Indaba abantu befisa ukuthi badakazelele imisebenzi kaMzilikazi, inkosi yamaNdebele,
ngoba kunengi esikufundayo kunkosi le. uMzilikazi watshengisa isibindi njalo wayeliqhawe. Uthe lo besesukile kwaZulu esesiya lapho acine sekhona namhlanje kweZimbabwe, wabambanisa izizwe ezichiyetshiyeneyo waphuma lesizwe sikaMthwakazi. AmaNdebele wona ngokwawo kasumhlobo owodwa. siyimhlobo echiyechiyeneyo eyahlangahlanganiswayo yaxutshaxutshaniswa yile inkosi umzilikazi yasiphuma ke isi kwasekuphuma ke isizwe samaNdebele. Babeke behlabele kudala bethi kudala kwakunganje kwakubusa umambo lomzilikazi. Umzilikazi yena wayelinguni, kodwa elinguni enjalo wavumela eminye futhi njalo imhlobo engasimanguni ukuthi ihlanganele ibumbe isizwe samaNdebele. Yebo, siyazi iqiniso ukuthi kwesinye isikhathi lokhu kwakusenzakala ngamandla, abantu babethunjwa behlanganiswe befuna bengafuni, kodwa esikubonayo ukuthi inkosi leyo mzilikazi yayifuna ukwakha ikhulise isizwe. Ngezembali bake bethi abanye abantu babethi bengathumba abanye babe batshabe chachambise bebulala abantu bebulale konke, kodwa umzilikazi kakwenzanga lokho, wavumela ukuthi abantu bonke bengene bebe ngaphansi kwesiko lesiNdebele, bebe ngaphansi kophiko lesiNdebele. Yikho namhlanje kulabantu abatshiyeneyo abadabuka endaweni ezitshiyeneyo bonke abazibiza bethi ngamaNdebele ngenxa yokwenza kuhle kwenkosi umzilikazi. Yikho kuqakathekile ukuthi sijabulele inkosi yethu, siyithokozelele ngokwakha isizwe sidlondlomale.
Yes, ungaphosela ukugcina babangcobo.
Ngifuna ukunxusa wonke owenelisayo ukubuya eAtmore eOklahoma ukuthi aze sihlangane sibe baningi, sifane lechebe-chebe, sibuye sonke sizojabulela inkosi yethu. Siyanxusa bonke abantu abenelisayo ukubuya, abalemvunulo yesintu bavunule kuphele, abazi ukupheka ukudla kwesintu kuphekwe kube mnandi, abakwazi ukugida amagabazi abuye njalo agabaze, imbongi zibuye zibonge ukuthi wonke umuntu atshengisele ubugabazi bakhe. Siyalinxusa ke eOklahoma ukuthi lize ngompandula langa lokuqala kusiya lokwelesibili. Impela viki yonke siyabe sikhona isizwe sikamthwakazi lapha kwele Melika, labanye abavela ngaphandle babe khona. Singaqhize eqhakala sincokola sitshengisa ubuqhawe lobuzwe bethu.
Lo umnumzana Phithizela Ngcobo, omunye wabaqoqa umcimbi wokunanza imisebenzi yenkosi umzilikazi, ubexoxa le-Studio 7 ese-Upper Marlboro eMaryland khonapha eMelika. Elo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo, sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe eza ekhaya ukuyavota ngobuningi. Sihlaziya ukuthi ibandla eliphikisa le-CCC liyakhonona ukuthi ukhetho kumele lwenziwe kutsha ngoba lweviki edluleyo lube lokuqelibezela. Singakahlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi kumele kubunjwe umthetho wokwenqabela ukuthunjwa kwabantu kwele Zimbabwe. Ibandla le-CCC lithi selisungula umkhankaso wokugqugquzela ukuthi wenziwe ukhetho olutsha. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.